Iningi labo baba lihlehlela emuva ekusebenziseni indlela le e-vasectomy bekhala ngokuthi iphambanisa ukusebenza kuhle komzimba wesilisa lanxa abezempila kahle bethi akunjalo. Okugcizelelwe unkosikazi Zandile Mthethwa ongumongikazi.
I-vasectomy indlela yokuhlela ngayo imuli enziwa kubo baba. Kusikwa nje ukuvala ukuthi inhlanyelo kababa ingadluli ukwenzela ukuthi umama angazithwali. Ekusikweni kuvalwa leyo ndlela akukho okunye okuphambanisekayo kubaba. Phakathi kwe 100% singathi about 10% obaba yibo kuphela abayenziwayo i-vasectomy. Indlela yomthambiso iyodwa, indlela yenhlanyelo kababa iyodwa, so akuphambaniseki lutho ekuvalweni kwenhlanyelo. Yonke into iyasala isebenza njengokuba ifanele isebenze. Ubaba uyasale engubaba, akukho okunye okudisturbekayo lapho. Ama-hormones akhe abe lokhu esebenza njengokuba efanele ukuthi asebenze. Laye uzabe ezizwa ukuthi ungubaba sonke isikhathi nxa ehlangana lo mama.
Unkosikazi Mthethwa uqhubeke ethi le yindlela enhle yokuhlela kuhle imuli nxa umama ebhekane lobunzima ukusebenzisa ezinye indlela kodwa kayivikeli imkhuhlane.
I-advantage ye-vasectomy iyukuthi yena ubaba uyabe sevele esekwazi ukuthi imuli yakhe seyanele. Umama akasela ukuthi ukhohlwa amaphilisi abonakale sezithwele uba bengafuni. Akusela expense yokuthi uthiwa umama akahamba akayefaka i-no plant kumbe ahamba ayethenga amaphilisi. It makes ukuthi i-planning yemuli ibe lula. And nxa kuvele kuqaliswa yinhloko yendlu kulula-ke la kumama ukuthi disadvantage ke iyona le ukuthi it's permanent. Bangehlukana akusela enye indlela ukuthi ubaba angazuza abantwana futhi ayivikeli imkhuhlane yemacansini. Ngancono lisebenzise i-double method ye-condom use.
Umnumzana Mthokozisi Sithole isakhamuzi sakoBulawayo uthi yena kavumelani lale indlela yokuqunywa ngoba kungazakali ukuthi bazaphila bonke okwesikhathi esinganani.
Indaba leyo yokuqunywa kwabobaba i-vasectomy angivumelani layo sibili ngoba njengabantu asikwazi ukuthi uNkulunkulu usidalele ukuthi siphile iminyaka emingaki lapha emhlabeni. What if ngihambe ngiyenza leyo vasectomy umkami angichiye awusesebancane ngibe esengithatha omunye umfazi, lo mfazi uzabe ufuna abantwana, ngizakwenzani mina sengisengihambile ukuyenza i-vasectomy? So I think kungcono ukuthi omama kube ibo bodwa abapreventayo lezi zinto.
Umnumzana Thomas Ncube uthi kumele kusetshenziswe ezinye indlela zokuhlela kuhle imuli kulale.
Kumele kutholakale indlela zokuthi kumbe nxa ngingakafuni ukuthola abantwana okunjengamaphilisi nje ahambisana lalokho okwenzakala womama, at least kungcono kulokuthi umuntu wesilisa ehlenzo ukuthena njengenyamazana lezi zifuyo. Mbona ngathi futhi kuyisono la phambi kaNkulunkulu ukuthi umuntu ongubaba ethenwe. Ngoba kuyenzakala ukuthi ngithole omunye umama kumbe lwane ngxe sesehlukene sengithole omunye wokumthatha. Lwane ngumthetheyo la engxe ufuna umntwana. So nxa ukuthi mina sengiqunyiwe lapha ingane leyana izatholakala njani?
Unkosikazi Silindile Zulu uthi yena akazwisisi ukuthi obaba bayazikhethela kodwa kuncindezelwa omama ukuba babe yibo abazivikelayo.
Ukuqunywa kwabo baba mina ngizwisisani lakho ngoba yeshi kuyaso kungani yikuncindezelana ngoba kuyabe sokulusizi ngoba kusasa nxa sesiyalene sethola omunye umfazi. Umfazi wani yabe sefuna umntwana. So kulusizo olukhulu kakhulu ukuthi sikhanye sesobaqumo baba. Nxa efuna abantwana ichoice yakhe. Nxa kuyikuthi engafuna abantwana umfazi uyapreventa. Ayikhona ukuthi ubabe qunywe. Vela kwenzakali lokho.
Iningi labo baba livumelana lomqondo wokuthi inani labantwana kumele lihlelwe kuba kubi nxa yena esezaba njengesifuyo. Loba odokotela bethi akulimazi, bona bathi abavumelani lakho lokhu, ngabe benza okunye okungasoze kubavale okwempilo yabo yonke. Abanye omama labo bakhanya besekela obaba kulokhu bethu akukuhle. Ngimele iStudio 7 kobulawayo, ngingubathabile Masuku.